ne anosunga mbavha dzawanikwa dzine vana vadiki vanomwe. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi ivaine su zvakare mangwana apo tichakopai dzimwe nhau. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gift Dube.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesiphili mhlakazi 1 ngokwekwezi 2018 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Utshintshile uhulumende kodwa uhulumende wangona akunalutho olwenzayo isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi nebhizinisi izaqhubeka ngokutshintsha kwegavumente nalotho ayinye dispensation.
Uzulu wakobulawayo umanyana lezisebenzi elizweni lonke jikelele ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe-Workers Day.
Kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota sikhetheke abanye abantu esibone ngathi akona yibo abantu abangasincedisa so that bangafaka kuba yimithetho engasinceda.
Izisebenzi eHarare zikhuthazwa ukuba zingabiseli umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF kukhetho oluzayo. Izakhamizi zemguza eMathebeni North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngendlela ibandla leZANU PF eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela ukhetho lwelizwe oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu wakobulawayo lamhla umanyane lezisebenzi elizweni lakwamanye amazwe womhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe-Workers Day. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithembise izisebenzi kanye labameli benhlanganiso ezehlukeneyo ukuthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele. Ubathabile Masuku usathulela lolu daba.
Lonyaka ukunanzwa kosuku lwezisebenzi kwenziwa phansi kwendikimba ethi we are at a crossroads, arise, organize, do not mourn. Kobulawayo umkhosi waleli langa wenzelwe eStanley Square lapho okubuthene abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezimela izisebenzi. Ezinye zalezi nhlanganiso zigoqela iZimbabwe Teachers Association, iZCTU, iPTUZ, iZimbabwe Urban Councils Association, Loliwe Air National Railways of Zimbabwe lezinye. Okumqoka okuphume kulumbuthano yikuthi izisebenzi azijabulanga iholo eliphansi eselile minyaka lingakhuphulwanga kodwa indleko ezitolo lakwezinye indawo iqonga. Abanye njalo bakhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abo njengezisebenzi ikakhulu kusenziwa nguhulumende oxoshe abongi ngesikhathi betshengisela bekhonona ngeholo eliphansi. Umnumzana Ambrose Sivindi umgcini isihlalo weZCTU emhlubuleni weMandebeleni uthe amakhampani amaningi avalwa uhulumende wathembisa ukuvula amakhampani lokunikeza uZulu imisebenzi kodwa kakwenziwa ngalokho.
Ukwenza kuyalaba siyananzela ukuthi after inyanga leyi sesezenzele uzibuso izisebenzi sokuzithole kanzima sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi amakhampani alapha obulawo leZimbabwe avalwa.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa umgcini sihlalo weZCTU wobulawayo njalo obemele umongameli weZCTU uthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele.
Asilalutho lokuthakazelela esingathi celebration asinayo kodwa siyakuthakazelela ilanga leli lokuthi ilanga lezisebenzi kodwa sinjalo kathi jabula siyakujabula ngoba izisebenzi sinoko sine ama problems amaningi sikhangene nama problems engingafeli.
Unkosikazi Debra Mukasa osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo uthi uhulumende kumele alungisise imithetho ezakwenza abantu abazisebenzayo basebenze lula elizweni hathi ukuhuga abaphandle kuphela ekhaya kungalungisiswanga.
Like it's not a informal sector. So we may okay, I'm a pro presence as I need to start with 7 days on my hand, but who's the movement? Local would come the TV could do my inner hand, it's setting I'm not open policies.
Umnumzana Khoni Dube obemele inhlanganiso yezisebenzi zamakhansili uthi bakhalaza ngokungaguquki komumo elizweni ngemva kokungena embusweni kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Izikhalazo esilazo thina mayelana nokuphathwa kwabasebenzayo ukuthi sokuhlala isikhathi eside kungela increment, but intengo ziyakhwela ziyaphezulu. Utshintshile uhulumende, kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe lesisebenzi singathuthuka ngokutshintsha kwe-new government nalokhu ayi-new dispensation. So kodwa ke ayisiko uMnangagwa osesenzele khona so far, yikho okusiko sikhathazayo khonokho.
Umnumzana Akuleli Maphosa umgcini sihlalo wezinta esabelweni seMathebeleland South uthi njengababalisi baqoqa ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa.
Njengesisebenzi sesibhapho lapho esithola ithuba lokuthi sibeke indubo zethu sisho lezifiso zethu ezikhulu, mina ke ngikhulumela particularly ngimele ababalisi siphakathi komsebenzi omkhulu wokukhulumisana nohulumende osekusekwasenza sangena lakho strike.
Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokuvalwa kwamakhampani kobulawayo kwadala ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaningi, njalo ukungagcwaliswa kwezithembiso okwenziwa nguhulumende sekuzondise izisebenzi kanye lozulu wonke jikelele. Okunye okukhulunywe izisebenzi embuthanweni lo yikuthi kumele uZulu enelise ukuthenga izindlu, kumele kulungisiswe iholo kanye lentengo yempahla ezitolo kanye lokususwa kwababutho enhlangothini zika hulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Izisebenzi RRA zikhuthazwa ukuba zingaviseli embusweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF embusweni ngoba kuthiwa ufana lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owahluthunelwa intambo zombuso libutho nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele elewekhadleni. Yilo lalo okhulume kulo mbuthano owenzelwe enkundleni eyeZivaraseqwa Stadium ngaphansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn." Ube khuluma ilizwi linye lokuba sesifikile isikhathi sokuba izisebenzi zikhethe inkokheli uqobo, hathi umbuso kaMnangagwa ongelani lokunakekelwa kwazo, eqakathekisa abakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ukuzathaphuza inotho yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Peter Mthatha uthi ukhetho lwalonyaka yilo ithuba lokuguqula uhulumende kungene abantu abalenhliziyo zokusebenzela uZulu. Okuyinto esekelwe ngunobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ngokuthi sesiwabonile ke laba akade besikhokhelwa ukuthi sebehlulekile ke ukusikhipha phakathi kodubo lonke lolu ekade ngeke ngalukhuluma ekuqaleni, sesingathatha ke leli iqhinga ngokuthi sidinge abanye abangasikhokhela. So kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi kona yibo abantu abangasincedisa, so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda babe sihlala khona ezindaweni zethu. Sola ukuthi ama services yethu aya improve. So kuqakathekile ukuthi sithathe leli thuba esilinikiweyo ngokuya register lokuvota, yikho kungenza sikhululeke kulokhu esikubona manje.
Umoyo uthi indlela lohulumende aphatha ngayo indaba zezisebenzi iyasolisa, wapha isibonelo Somsekeli kamongameli uretired Brigadier General Constantino Chiwenga aphathe ngayo udaba lwabongi ngesikhathi bekhonona ngendaba zeholo.
Ngokuthi sale ukuexploitwa, sale ukuncindezelwa, sale ukubi, sale esibona ukuthi kakusiniki ubungcono, singaze savuma ukuyethuselwa kubambana. Singaba baningi lalabo abasilwisayo baza kwethuka. So kuqakathekileyo ukuthi nje izisebenzi aluba siyabambana, lalaba nje abangalamsebenzi le singathi iqondile kulinyanga abakuyinformal bangaze bajabuliswa ngokuthengisa amatamatisi, kababambane labanye. So kuqakathekile-ke ukuthi loba uvuka nje ungayizi emsebenzini but uyisisebenzi, kukhathekile ukuthi nxa abanye bebuthana kuye kuzwa ukuthi abanye babuthana bakhuluma ngani.
Abavele enhlanganisweni ezithiyeneyo ukuzaxhasa izisebenzi baveze ukukhathazeka ngendlela uMnangagwa loChiwenga abaziphatha ngayo, bethi kukhomba ukuba ngabalani lezisebenzi. Baxwayisa uChiwenga ukuba ehlukane lomkhuba okube lokhe eziphatha njengomkhokheli webutho ekhohlwa ukuba sewawuchiya lo msebenzi. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa obekulo mkhosi enxuswe ngabezectu utshele uZulu ukuba uMnangagwa lomgabe bayafana nje ngoba kungabantu banye abasebenza bonke okwesikhathi eside, ngakho akekho omsulwa phakathi kwabo. Lanxa abezectu bethi bebemnxusile uhulumende kusukela kumongameli kusiya kumphathi intambo wezisebenzile enhlalakahle kaZulu, kabazange babe khona kulo mkhosi. Umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezisebenzisana loZulu kwezokulwela ilungelo loluntu ezimela abanini bamankampani abaze bemele inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izihambi phakathi kwele Zimbabwe leBotswana zikhonona ngokuphuziswa emngceleni weRamakhwebana. Ngakucelele eBotswana lapho abeZimbabwe abafola khona umzila wabo bodwa. Ezinye izihambi zithi lokhu akuhambelani lamazwi enkokheli zamazwe la athi kumele kube lula ukuthi kwenziwe ezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana kube lula. Intethele zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe neBotswana kusezingeni eliphezulu kulandela iminyaka leminyaka yokungezwani, abeZimbabwe abangena kweleBotswana bakhonana ngokuncedwa ngesidensi emngceleni weRamakhwebane. Umngcele weRamakhwebane lePlumtree yiwo ophithizela okudlula yonke ingcele engena kweleBotswana, ibamba izethekeli ezidlula isigidi ngomnyaka. IZimbabwe leBotswana zisanda kulobelana izivumelwano ezithize ezaqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi, kodwa kukhanya eleBotswana kumele lilungise indlela eliphatha ngalo isihambi ezikhonona ngokulinda emzileni okwamahola lamahola. Abanye abeZimbabwe kuyona le impelaviki bangene ekhasini leFacebook betshengisa ungathakazeleli ngabakubona emngceleni. Esinye isihambi sibhale ukuthi le nkukhu ingabekela izicacade amaqanda belokhe bengakatholi usizo. Umnumzana Mbonyeni Mguni uthi uma amazwe omabili ezimisele ukukhulisa ubudlelwano ikakhulu kwezebhizimusi, umngcele yindawo yokuqala ekhanga kumbe exotsha izethekeli kuguqela bosomabhizinisi.
I think in terms of investment promotion, imizamo yelizwe iqalisa khona eborder, that is the face of ilizwe. And nxa umuntu engathole i-horrible services njengesiyithola kathi eborder, kusho ukutshengisa ukuthi ilizwe leli linjani, sitha njani ama visitors lama investors abangenayo. In terms of ama doing business initiatives, kumele iqalise eborder, kube le seamless smooth entry and exit of abantu, especially thina esivela ngaphandle.
Omunye othi ubehamba ngebhasi bathatha amahola amabili uthi isebenzi emngceleni weBotswana kwesinye isikhathi asitshengisi uthando lokuphathisa abantu.
Sesikubonile kaningi ikakhulu ma uhamba ngebhasi amalayinzi akhona awapheli even if kunabantu abalutshwana nje.
Abanye bagcona indlela eliBotswana eliphatha ngayo izivakashi besithi akumelanga behlukanise imizila. Okwakhathesi izalwane zeBotswana zifola zodwa, ukadeza kwamanye amazwe lazo zizodwa. Ucele leZimbabwe yePlumtree kuyahlanganiswa kodwa imizila ihamba ngokuthetha. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kumele iBotswana ibone ukuthi yenza njani ukuze abantu bengaqedi ilanga lonke besemzileni.
Into yabo leyo yokuwehlukanisa amaline kube le line yama-citizens le ama-nine citizens iyaphazamisa kakhulu. Kugcina kuncedwa abeBotswana kuqala, kukanti ikakhulu abeZimbabwe basalela emuva. Akumnandi ukuma eborder isikhathi eside.
EleBotswana laqala uhlelo lokudinda ama-passport lisebenzisa imitshina okwescanning okubambelela isihambi. Udaba lokuphuza kwesihambi emngceleni weBotswana lubika luphanyekwe kumsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ngesikhathi sombukiso weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo ngeviki edluleyo. Umeli weBotswana kwele Zimbabwe uMnumzana Matshwenyego Fisher watshela iStudio 7 ngompalakazi ukuthi ngasikhathi bayavakatshela imincele ukubona ukuthi yenelisa yini ukuphathisa isihambi kukhangelwe inani elise benzisa lo mncele. Ngingumathin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 Mr. Habron kwele Botswana.
Yebo, mtsakazo omuhle. Mina ngumayigobe umsakazi wase Studio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo labasakhulayo, kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo umculo, umdlalo yokuhlekisa leminye ukukhuthaza ukuphatheka kwezombusazwe. Uzani sidlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imbono yenu, lithipha izizathu zokusekela loba ungasekeli leli nyathelo lokusebenzisa lindlela ukukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzivazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele.
Lewa kodwa uhlelo lwe Studio 7 ngowapast 7 ntambama kumakakasi awe 909 meter wave la ku short wave 12080 la ku 15775 kilo short wave. Umnotho welizwe leZimbabwe uqhubeka usiya nganxele kungela sisombululo lanxa uhulumende omutsha esithi usevule amasango kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosungula imisebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edali lepalamende sokulusondele ukuthi kwenziwe. Abakumanye amazwe bazise ukuba ozakhethwa ukuba ngumongameli welizwe uza kuba lamathuba okuphathiswa ngamanye amazwe ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe. Kodwa okwakhathesi osomabhizimusi abakwamanye amazwe babophe izikhwama zabo. Sisixoxe lengcwethi ecubungula ezenoto uMnumzana Bekuthemba Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolo daba.
Uyabona lapha mfowethu, into ekumele engathi ngiyibekiwe ukuthi uma sikukhangelisisa kuhle indaba ezihambelana lezomnotho kumbe inhlalakahle yeZimbabwe isike yama yaphakhwa laphana ebeminyaka engamashumi amabili. Okweminyaka engamashumi amabili le esingabantu hlezi sikhuluma ngezompolitiki kuphela. Umnyaka uthi ungapheli sesingabantu abalungisela ukhetho, kuthi kuhlala iminyaka eyi-5 silungiselene ukhetho, kanti sukuthwalelana induku singabantu esigamulanayo. Akusabangavele kube nesikhathi kuminyaka engamashumi amabili edlulileyo yokubana uhulumende okhona ayehlale phansi akacubungule ukuthi kanti kuyini sikulokumele kwenziwe ukubana silungise ezomnotho. yikho ke ukusuthola ke khonoko kuya nje ungamaqebu okungalanqedi okuzama ukugambela indlala inhlupho ezikhona ekhaya yikho okwenzeka ngendaba yepoint le ikanti lawo uyakwazi mfowethu ukuthi kwensikhathi umama wayekuthuma laphana uthi akuyegambela ibrugwe lezikole zingakavuki uligambela ibrugwe yane yokucina uthi uyahamba la nokuthela ethi hayi tshela umama ekuthengele elinye lela lisagambeleke yikho sesikhona ke ngebond singaze sibe sikhuluma ngayo ukuthi inani lalo ibond liyehla akuncedi lutho into ekhona lapha yikuso kumele sihlale phansi sicubungile sibone ukuthi hayi ibond vele yona ngokwayo ayisiyo isolution ekhona ngoba kathesi singaze sifake iyeni kumbe sifake iwayini kumbe sifake izikopila kumbe sifakeni ayisoze yalungisa nix nendaba yohlupho lwani zombangazwe ezimbabwe osokumele kulungise ukubana yona indikimba yendaba ekwenza into ezinjengemanufacturing zingasebenzi kuyini
manje nxa sikhangela lokho okwenzakalayo esizwa kuthiwa kulama mega deals izivumelwano okuthiwa sezisayinelwene sike sezizwa ngeminyaka kamongameli Mugabe kodwa kukhanya sekuphendukile kuzafana na kumbe kwakathesi kuzaba lomehluko
kuzafana ndoda kulanto ezahlukana lapha into yama mega deals le Zimbabwe ingani isingani ngomkhuba sisukelayo kudala kubo 1982 siba lama congress ukuthi hayi kwelezimkhodi kufaka imali engaka sokuzakhulisa ama sector angaka sadlula lapho sangena kuyisapho kwabalwa izinkulungwane zezimali ukuthi zizabuya kuzalungisa lokhu lalokhu asikubonayo saphuma kuyisapho sangena ku-scientific socialism kwabalwa izinkulungwane zezimali ukuthi zizangena asizibonayo kwangena kuthiwa sokukhulunywa labantu imalaysia ye kuzayakhiwisayinwe iphakathi kuzayenziwani akunanto yabo eyabonakalayo ayangena ama-megadeal ama-china lakho akunanto yabonakalayo yikho into ekhona kubana lapho sokufuna ngale kunje abantu behlale phansi bekhulume iqiniso ukuthi kahle into leyo sizayilungisa njani kuyini okumele sikwenze la imithetho ekumele sibe layo injani sizaphilisana njani thina ezimbabwe kwenzela ukuthi abantu bokuza nxa bebuya bethi hhayi abantu laba siyakwanisa ukuhlala labo ngoba bona bodwa bakwanisa ukuhlala kuhle kathesi konke lokhu akukho ndoda
umnumzana bekuthemba mhlanga yincwadi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecungweni lochris gande westudio 7 esejohannesburg kwele south africa izakhamizi zasemguza ematoreni north province seziveze ukukhathazeka okumangalisayo ngendlela ibandla le-ZANU PF eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo bathi ukhetho lolu lwama-primaries beluyingxabangxoza kwabotshwa abantu ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili u-anastasia ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo
izakhamuzi ze-umguza zihlalele evalweni ngemva kokhetho lokukhetha abakhokheli abazamela iZANU PF edale lephalamende lakukhansili ngemva kokubotshwa kwamanye amalunga ebandla kulandela ukungalandeli izimiso zebandla ekuqhubeni ukhetho lwama-primaries isakhamuzi se-umguza ku-Ward 2 unkosazana Mildred Mhlanga usole kakhulu indlela ukhetho oluqhutshwe ngakhona esiqintini sakhe
nangapha emguza ku-Ward 2 hayi izolo sibona umhlolo omkhulu abantu balwile bakhahlela amabhakede ngoba vele sokukhanya kulamaphepha phakathi abantu singakavoti kuze kwathiwa kuvotwe namuhla kodwa okwenzakele ukuthi abantu abaningi balele sebeboshiwe akungeke kuthi kusithi kuyavotwa kubuye yona amahedi ebandla lakhona bezokhuluma ukuthi sesikhipha uzivano okhontestayo kungelancwadi kungelani bezokhuluma ngomlomo asazi kumbe yikho sokusenzakala emhlanganweni yakhona kuthi
unkosazana Mhlanga ucele ukuthi yonke into iqoqwe ngendlela kodwa ukukhethelwa inkokheli libandla sekubulele umhlangano
besicela ifairness especially under umguza umpofu ungaphuthini ngalokho okwenzakalayo isifile i-district yakhe isifile kaphaphame bone kulo mama lowulaye ngenxa yokuthi amadoda athanda abafazi umama enalo lo nguye osenguye opressurizer ukuthi angene thina bese ngakwazi ukuthi umhlangano ukhethwa ngumuntu ophakathi kulo ukuthi umhlangano ukhethwe yithi thina izakhamizi njengoba sazi ukuthi sisebenzelana nabantu njani but anyway yikho kuyikho sizamelela ama results akhona sizo ukuthi uhamba njani.
Evumelana lomhlanga unkosazana nokuthula mhlophe uthi babone imihlolo njalo iningi labantu libotshiwe ngoba bengavumi ubugwelegwele obesebusobala bokugqitshwa kwamabhokisi okuvota khona abantu bendawo bengakavoti.
Ngapha emguza kuwadi 2 sibone umhlolo izolo abantu abaningi ama-supporters balele esitokisini kungenxa yokuthi kulobaba abamuthi ngomthimkhulu onguye yena ofuna ukuthi kufakwe umama okuthiwa uMrs Mlungwe yena enguye umfazi wesosha ukuze ebe nguye ukansila wehodi yena le abafana ngenxa yokubona i-corruption yena le bakhathela amabhakede baba ngabantu asebe-wrong wasekusiba lokuthi nama-elections abakhona namhlanje namhlanje sokunjana kwabuya bonke o-Elizabeth labanye abakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso e-Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda usole indlela iZANU PF eqhube ngakhona ukhetho ethi kuqakathekile ukuba umuntu wonke alandele izimiso zokhetho kungakhathelekile ukuba yiliphi ihlandla lezokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa laba abama political parties besiba nama primaries ukuthi ngabe bayadinga inhlanganiso ezilobuciki njalo ezilolwazi elokuthi ukukhethwa kwabantu kusetshenzwa kanjani. Kungabi yinto evusa umsindo kumbe kube labanye ababona sebeqiliwe. Ngakho into isifundo esiba khona kulibunto lezakeleyo ukuthi nxa kusenziwa ukukhethwa phakathi kwayona i-political party kumele ukuthi bedinge abantu abazengcitshi abakwaziyo ukulungisa amaphepha abakwaziyo ukuthi bazayenza kanjani bawubamba njani umsebenzi.
Kusukela ngensonto ibandla elibusayo liqale ukuqhuba ukhetho lwama-primaries kuthi kwezinye izigaba luqhutshwe kuhle kodwa kwezinye kube lengxaki ezigoqela ukungabi khona kwamagama enkokheli ezifuna ukuvotelwa ukukhutshwa kwabanye kuluhlu lokuvota ubuqili bokugqiba amabhokisi ngamavoti ukulwa kanye lokumiswa kokhetho kwezinye indawo lwaze lwaqhutshwa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye njalo umkhokheli weZANU PF ubikwa esevumile ukuba ukhetho lwama-primary laluqhutshwanga kuhle ngendlela kwezinye indawo zelizwe ethembisa kodwa ukuthi ukhetho lwelizwe lonke luzaqhutshwa ngendlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umnumzana John Sullivan owake wabamba okwesikhatshana isikhundla sikanobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department wakubeka sobala ukuba ilizwe le-Iran kalithembeki. Wathi abantu bakwele-Iran sebehlupheke okumangalisayo ngoba kabavunyelwa ukwenza imihlangano etshiyeneyo njalo kabavunyelwa ukwethula abakufunayo njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe. Ugwalo olujulileyo olwethulwa luhlangothi lukahulumende lolu lwaveza ukuba abantu abatshengisela emgwaqweni ngompalakazi nyakenye bakahlanyezwa nguhulumende. Lokhu kuqhubekela phambili ukwephulwa kwamalungelo kaZulu njengoba abantu bokholo lwebahayi bengavunyelwa ukulandela lolu kholo kwele-Iran. Bayancindezelwa labantu ababizwa ngokuthi ngama-Kurds, ama-Azeris kanye lama-Balachis. Babotshwa okungapheliyo besetheswa amacala angaqedakaliyo. Uhulumende wakwele-Iran ukhahlameza njalo abalobi bezingwalo lamaphephandaba. Abantu bavunyelwa kancane ukungena ebulenjini be-intanethi. Ugwalo lolu lwakuveza sobala ukuthi abesifazana bathwaliswe amagabha avuzayo nguhulumende. USullivan wakubeka sobala njalo ukuthi amazwe anjenge-Iran ngamazwe abisela muva ukuthuthuka kukaZulu. Wathi ufuna ukuthi ilizwe le-Iran likhululeke njengalokhu kwenzakala kwele-Melika lapho kuhlonitshwa khona amalungelo kaZulu. Wagcizelela isithi ilizwe le-Melika lizaqhubekela phambili lincedisa amazwe afisa ukuba kube nenkululeko egcweleyo. lolo ke ludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Sigqiba lapha ke uhlelo lwamhlanje oluvalelisayo ngo Kip Stube ilale.